namhlanje siphuthile sokuphumile ezandleni zethu sesenzile konke ade singakwenza sakhankasa sabhoda saxoxa nabantu sakhuluma sabatshengisa ukuthi ubuhle beZimbabwe yakusasa kulapho ukuthi kuvotelwe i-MDC Alliance yikho-ke sesimelele-ke imandi ukuthi hhayi sokuphuma ezandleni zethu kwabuyela ezandleni zabanikazi belizwe isizalwane seZimbabwe ukuthi batsho-ke ukuthi ikusasa abayifunayo ngenjani ikusasa yona le yayizolo esibe siphila ngayo then ikusasa entsha elesithembiso sokuthi singaqala njalo kakutsha kulungisa impilo ikazulu. Yikho-ke lapho esesikhona asihlambe nini-ke ngobunengi bethu ngoba lapha sincintisana lamachili abantshontshi bamavota abakhulu kodwa abangeke basintshontshela singaphuma sonke ngobunengi bethu siphuma ijumo sibilo ukuthi kakuqileki yiyo kuphela into ekhona umuthi we-rigging yikuthi abantu baphume bebaningi bathi hayi kuphelela lapha enough is enough.
Ngomsebenzi eliwenzileyo ukukhankasa konke elikwenzileyo libhoda ngelizwe lingathi likwenzile konke ebelifuna ukukwenza njalo osokusele lizibona linqoba nje kulolu khetho.
Lokho ade singakwenza Nkomo sikwenza. Ukhumbule ukuthi sasiqalisanga ngokubizwa kokhetho khathesi ngo-May June. Siqalise ekuqaseni komnyaka ngo-January sahle sangena ebantwini. Sesile nyanga ezingu-7 ungabala yonale uJulayi sisebantwini sixoxa labantu silalela izikhalazo zabo sibatshela ngeZimbabwe yakusasa iZimbabwe eyiyo esiyibona ilesithembiso ezaba lenguquko elentuthuko phakathi kwayo inguquko ezanika uZulu impilo entsha njalo enhle okwethu hayi sikusebenzile akukho okunye ade singakwenza esingakwenzanga.